Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobuningi emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla.
Hayi, abantu ukukhululeka nje lokukholisa ukuthi bebone ngoba isikhathi nenzile kuyabachaza ukuthi ana endaweni enjenganaliyana.
Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisi abalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo zodwa wabantu labo babes wodumo kudala inkulumo.
As long as it is to make holy, no matter how long I'm under, as long as I understand. From what I hear, to me, I'm going to want to go to tomorrow. I'm going to go to my mobile kit. I post it into the sheets. I'm going to plan that.
Eselengqoqo lomkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA umnumzana Nkosana Moyo kuhlelo liphuma lendaba.
Thina sifuna ukuthi befuna ukuthi kube le distinction eyokuthi asisiyo party as people know it.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobuningi emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla. Bekuphithizela enkundleni yesomhlolo lapho umongameli Mgabe, unkosikazi wakhe uGrace Mgabe kunye lezinye ziphathamandla zebandla leZANU PF ezethule imbiko yazo yokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxe nesakhamuzi selupane edaluka umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Sacela ukumbuza ukuthi babanjwe ngamandla na ukuya emhlanganweni lo.
Sisela ukuthi aniviki kuqonqosela ngomhla ka-14. Nalolo sobo selukhithi ukuthi hayi namhlanje 21 lokhu even all. Kade kulokuthula okukhona hayi asibanga lokunye nje esihlangane lakho. Besiwukhangele nje okunye umehluko esibonile ukuthi okuphilileyo abantwana besikolo sibathemba bahambile ngoba. Labantu silabo abancane abayithese eli ngabo 24 years later.
Like lezwa yini ngabalezitolo elupani ukuthi bavale kumbe bayekele ukwenza umsebenzi?
Hayi, ngabe nje phakathi hayi ngizwanga ngithemba ukuba nxa kule zinto ezinjengazo nezi kuyandisa ukuthi kuhloniphise kakhulu ngithemba ukuba lolo njalo ngabe yenzakele ngoba nxa kule kalakati umsebenzi njalo kuyahloniphisa ukuthi kube nomunye ohamba-hamba abantu bebe lokuthula bekhangele into eyodwa nje ukuthi ukuthi izakhamuzi zihambile ngingazigalama update from Virat Society nebe kade esinike update ngani abantu kade bekhona sike baningi ngendlela kade kuhlekelene ngakhona.
Ngokubona kwakho bahambe ngokuthanda kumbe babanjwe ngamandla?
Abantu ukukhululeka nje lokukholisa ukuthi bebone ngoba isikhathi nenzile kuyabachaza ukuthi ana endaweni enjenganaliyana. Siyesenza ngoba okunye kusuka kwadonse ngoba kulama entertainment yabo esenzakala. Zona basebenza phambi ukuthi kuna kule indoda edlala kamnandi kulezi nsuku uTomadlela. Abantu bayamjabulela. So ngokunye kwakhona nje abantu babekulanda ukubona nje ukuthi i-activity eyenzakalayo noba kunamazwi abenjani nje kodwa bona bekholisile nje ukufika. Bedle ababeke kudla ngoba last time abakele inhlanhla bekuthurenen izimpuphu landani. So konokana abantu babujabulelayo babehamba nje ukuthi bahamba kufika kule moto yamahara ebakweneduzi yabathwala kubona hhayi kukhululeka kuphi singafoswanga fiki.
Manje khonokho kungakutshengisa na ukubana la kukhetho bazavotela ibandla leZANU PF?
Hayi lapho-ke hayi lapho hayi ngiyeke ngihambe kakhulu ngoba hayi abantu bokavele bona futhi abantu abakwazi abakufuna isikhathi esiningi abakwazi abakufuna so bahamba bekhuluna ngento ezinjalo befuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani kodwa end ukuthini la usubona ukuthi abantu vele into abayifunayo abakwazi kodwa kuhle ngubani hayi bahambela nje ukuthi bezwe kulawo mazwi kodwa angasiyo ukuthi bena bakujabulela bazihambela kuphela abantu.
Alo ke umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sepula esedaluka eLupane ube khuluma icingweni lesitudio 7 ekhona le eLupane. Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo Zodwa wabantu lo Babes wodumo kudala inkulumo. Abanye bathi uZodwa wabantu kazi ukugida kodwa udume ngokugida egqoke impahla ezijiya amathangaze esegcekeni njalo engagqokanga impahla zangasese kodwa abanye abaningi abakubulawayo bayamthakazelela. Siqoxe lomhlabeleli wakobulawayo uCooksman ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Mina ngingakutsho ukuthi phakathi kwakho konke akule engingamsola ngoba ndiyabona ukuthi ama-promoters awo nje njengabo-businessmen bahambisana le nto okuyiyo eyabelo dumo ngasonesi isikhathi. So engingakutsho ukuqalisela kuyona leyana-ke indaba esihlala sihlala ngayo eyokunga-appreciate-wa abantu bakithi ngoba le yikho kwenza ama-promoters esinaseseya ukubiza ama-foreign aid ngoba ama-locals nawapholi ma-crowd.
Kodwa bakhona bathi umuntu onjengouZodwa wabantu kukhanya kazi ukugida kodwa abantu bafuna ukuzobukela nje kuphela, wena ungathini ngalo?
Ya yinto phela isimanga so isibantu bangapha bakobulawayo ukuthi as long into idume egoli noma thina singalandaba nawo singayi-understand from kuthatheka sidume ngayo ngoba nto abantu uZodwa udumo lo ngumuntu nje odume ngokube gida iposti izinto zahle gida ku-Facebook nanda. So ukuthi umuntu onjalo bese kuthiwa uyabuya uyabhadalwa ebiswe ukuthi abantu bezembona kungani i-artista ngingazi njalo.
Manje ubona ngani kuyini okungenziwa ukuze abantu bakobulawayo kumbe sithi iZimbabwe jikelele yamukele abantu abazizizalwane zeZimbabwe hatshi labo abavela kwamanye amazwe afana leSouth Africa?
Kumele kwenze thina singakwenza njengamathisi phela umculo into efana nalokudla ukuthi umuntu kawungeke umbambe ngamandla ukuthi endi ukudla yena ezitenti kabufuni. So into ekhona kuphela ukuthi thina sibe sisebenza nzima siloke siflipa sizama lokhu nalokhuyana sizaze sibene sishibhula bakufuna.
Abalandeli bakho bangakhangelelani kunsukwane ezilandelayo?
Kule album entsha ekhona kakhulu labantu abalandela yanto akwasemnanyezwa i-music ethiyene. So kule disco music album engiyenze nezinye boys zeslash. So iyaphuma nje malangeni.
Alo ke nguCooksman umhlabeleli olodumo owakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Sekukhanya kuza kuba labancintisa kukhetho lomnyaka ozayo bezimele bebaningi. Lokho kulandela amantombazana amabili uFadzai Mahere ozadinga ukumela iBorodel eHarare loBimbayishe Muswaburi ozancintisa esigabeni sakobulawayo esebulawayo South. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledale leCentral Committee yebandla leNational People's Party umnumzana Albert Mhlanga.
Esigabeni sakobulawayo njengoba usazi ukuthi iZanu ayizake iwine ama-elections ukuthi nje basukela bangayibo. Yikho-ke la-elections abawina ngema-by-elections ngama-elections nje abake wabolekele esingathi yi-bonus just given i-bonus kodwa ayisisele nje 9 months nje i-bonus yangukuthi phele. Kuyakhanya ukuthi sizanqoba sibili ngesibanga esiphezulu. Ngikutsho ngoba lo mzamo sibili omkhulu wokuthi wonke amabandla aphikisayo aphikise endawonye. Lokho-ke sesihambilisa ngeside. Nanku yakunanzelela ukuthi ubaba uMorgan Tsvangirai lo mama uMjuru sibasayina ukuthiwa i-memorandum of understanding okuyukuthi inkulumo zilokhu ziqhubeka njalo sikhangele ukuthi zizaphumelela.
Manje nxa sikhangela abanjengabonkosana Moyo lasesibone labanye okuthiwa bazancintisa bezimele abafana lo ntombazana osakhulayo othiwa yena uMswaburi ubona ungani kungaphazamisa yini ukugcine kunqoba ibandla lezanupia?
Kubi ukusebenzisa amagama anjengokuthi ukuqhambanisa. Uyakhumbula kanti mina njengebandla ngiku-NDCC ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai ukuthi sisebenze nzima silwela idemokhrasi elizweni leZimbabwe. Idemokhrasi yayingatsho ukuthi yithi thina itsho kithi, itsho wonke nje umuntu weZimbabwe oyisizalwana olelungelo lokufuna lokhu akufunayo. So angeke ngisebenzise ibala lokuthi lokuphambanisa. Labo imbono yabo isemthethweni weZimbabwe iyavunyelwa ngoba lokho thina sakulwela bona unkosana besasebenza kwamanye amazwe kodwa kulilungelo lancathi lokusebenza siyathokoza sibili ukuthi okunye sakulwelayo njengabantu beZimbabwe sesikutholile ukuthi kube njalo kodwa ngokubona kwami kuzaba nzima unkosana umoyo njengoba esitholile ukuthi kasoze abe lephathi ngakhangela iconstitution yeZimbabwe ithi kufanele ube lamamemba wokuparlamenti ukuze uforme igovernment. Okuyukuthi kufanele ama-members of parliament akho akwanise i-2/3 ukuthi wenze imisebenzi yehulumende njalo lephalamenti yeZimbabwe. Ende kungenzeka futhi ukuthi lanxa ethe wanqoba engalakho lokho, ama-members of parliament alakho ukuthi baphikisane naye bayevota bamthaye ukuthi bayivote kuno-confidence kumbe bami-impeachment.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ilunga ledalela Central Committee yebandla le National People's Party ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela umsheshwe
lamlela nampaba fukembula
kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje isisechehanga ePlumtree lapho okulojaha owanyamalalayo owasuka ngo-2015 esiya eGoli akwaziwa ukuthi wafika na kumbe waphelela ngapi. Ngelesihlobo salujaha umnumzana David Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Dumani.
Yebo baba, linjani? Ngikhuluma nobani?
Ye, nguNtungamile Inkomo baba owe Studio 7. Linjani khona ngapho eGoli?
Hayi, siyaphila baba.
Sibona lamhlanje lapha liyathungatha lidinga umfana uTalent Ndlovu Mpofu. Akusitshele ngokunyamalala kukamfana.
Indaba nami ngize ngayithola kahle kahle kumama womntwana ngesonto leleli elidlulileyo. Sihlangene njengefamily ethi umntwana walahleka kodwa wayengakabikeli ifamily yonke as a whole kodwa sekuyisikhathi solufrom ngoba indaba ka-2015. So kwase kungimangaza kakhulu yena leyo nto ukuthi umntwana wanyamalala kanjani. Sase sibuzisisa ke njengefamily wathi umntwana wayesuka koBulawayo esiza ngapha kwelaseGoli. Kuthiwa wagada ibhasi kodwa akazange azofika ngapha eGoli.
Umfana nguTalent Ndlovu Mpofu ulezibongo ezimbili njalo lithi wazalwa mhla ka-29 May 1991. Kungani lezibongo ezimbili?
Kuthi ukuthi umfana njengoba uyazi impilo yalapha eGoli bhuti wami, ngoba ma ufika lapha eGoli izibongo ezifana labo Mpofu azisebenzi. Umfana wafika bona lapha kwelaseGoli impela wasethola izincwadi zakhona lapha eGoli ne-passport yasekhaya wayelayo. Kuthi ukuthi amagama akhe kahle kahle asekhaya nguTalent Mpofu and then i-ID yakhe yaseGoli yiyo ebinesibongo sakoNdlovu.
Gada nje ubebuyela lapha bevele ehlala khona esebenza khona.
Ubebuyela emsebenzini ngumfana obesebenza egarajini eGoli ePetroli ba.
Emsebenzini wakhe khonapho bathi kazange afike.
Akazange afike emsebenzini kuthi ukuthi nokuye qapha kwiborder umuntu ongaba yazi kahle ukuthi iborder ngalo wayeqa ngoba umuntu esingambuza kahle ngunina ngoba angazi ukuthi eborder yena wahamba nasebhasini ngoba njengoba ebhasini kuyabhalwa nama passenger list ukuthi yena wadinga waya kumakuphi ngoba ngesonto sikhuluma naye wayengani ndakakwanisi nokuthi asiphendule so sasesithi kungcono sizame ukuthi simncedise sidinga umntwana.
Kahle kahle ube ngumuntu onjani umfana?
Umfana kahle kahle ube ngumuntu nje obengela problem thina ngokukhula kwakhe angizanga ngibe yazi inkinga yakhe empilo. Ube ngumuntu obeziphilele njengomfana ohlakaniphileyo.
Uyatsho ukubana ube le ncwadi zokuhambisa ngezinye indlela ubehamba straight engena eborder so umuntu esingathi kumbe usuke waquma ngeganga kubo Bait Bridge laphana esequla impompo.
Yinto eyisimanga kakhulu baba le leyo ngoba ubungozi obunjalo umuntu maye nyamalala kungaba umuntu oyabe kukuthi meduve hamba egangeni manje ngumuntu obele izincwadi zakhe so into engayazisisiyo ukuthi ipassport ayevele yasuka ngayo isebenzisa straight from ekhaya yipi
amapolisa akhona ngapho kwele South Africa lingaba seliwazisile yini ilawo aseZimbabwe
akukabi namapolisa ayazisiwe ngokukhuluma kukamama omntwana ngikhuluma naye mina ngesonto akula mapolisa akula case number
ubaba womntwana yena ukhona yini
ubaba womntwana ukhona khona lapha kwele yaseBoli kodwa bayehlukana lo nina yena unina ngithe ngimbuza ukuthi ubaba womntwana yena uthini ngoba umuntu esawayike wavela wangiphendula wathi bayaxabana nobaba womntwana uthi yena unina uyazi la kulomntana wakhe
mhlawumbe kukhona lapha khona umfana mhlawumbe bakhona abamaziyo abalaleleyo mazibano ongathandi ukubatshiyela
mina bengithanda ukuthi mangabe kukuthi umfana ukhona akazame ukuthi impela athintane nomama wakhe or maybe makukuthi ukhona akusolileyo athintane nefamily siyilungise le ndaba njengomndeni nabo makukuthi kunabambonayo bazame ukuthi basinte makukuthi kunensolo sihlangane njengomndeni siyilungise indaba le ngoba kubuhlungu kulahlekelwa ngumuntu and umuntu asonto efana nokuthi inkomo or idonke engalahleka nje abantu bethule nje kanjalo
hayi siyabonga babudumani sengathi inkosi ngaba lani ili ncedise ekumtholeni umfana
ngiyabonga baba
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngisechehanga ePlumtree ngixoxa lo mnumzana David Dumani umalume kaTalent Ndlovu Mpofu owanyamalalayo ngo-2015 olivalelisayo nguntungameli Nkomo
siyabonga ntungameli uhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba namhlanje sixoxa lomnumzana Nkosana Moyo umkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyathaba ukuba kuhlelo le.
Umbuzo wakuqala ungasitshela ukuthi inhlanganiso le okuthiwa yi-APA iyini kahle kahle libandla yini lezombusazwe kumbe ungasichazisela njengamafitshane khona?
Ya, i-APA or Improved Alliance for the People's Agenda libandla lezombusazwe. Siqalise ngoba ngicabanga mina ukuthi kumbe ngangena enasingeni ema-elections omnyaka lozayo 2018 nibe ngicabanga ukuthi ngingene as an independent but abantu batshengisa ukuthi bona into yokuthi nasinge ngiyi-independent abayizwisisi balalokho bekuza ukuthi kanti iparty yiphi iparty yiphi kukhanya ukuthi bona into zama-parties abazizwisisayo sase sicabanga ukuthi kungcono ukuthi siforme not a party but a movement ukwenzela ukuthi kube lo mehlakeno lento yeparty ngoba amaparty la kagcina ngabantu kuhle eZimbabwe njengoba nje ukwazi amaparty when they're elected avusa ilizwe bebusela abantu abangama-members yeparty kuphela kulokuthi babuse ilizwe begcina abantu bonke ama-citizens elizwe. Thina sifuna ukuthi kube le distinction eyokuthi asisiyo party as people know it. We are a movement which will concern itself lokuthi abantu bonke abezweni lonke bagcineke.
Ye, sesizwe kuthiwa awusoze wenze imihlangano yamarali njalo akusoze kube lezigiba kumbe izigqoko ezilophawu lwebandla ungasitshela ukuthi uzakhankasa njani
into yamarali yahlupha ngoba liyalazi ukuthi izwe lethu abantu bezanu in fact labantu be-MDC to some extent sebenza ukuthi into yerali ibe yinto eyenze ukuthi abantu bangaya khona babe sebelandelwa ngabafana laba kuthiwa ngama-green bombers besiyatshaywa le nto yama-t-shirts or ama-skipper lo wabuzayo similarly, nga ungagqoka wena iskipa uhamba koBulawayo emathi emastridini nje kumbe lapho kuhlala khona abantu utshengisela ukuthi i-movement yakho yiphi ayisiyo yabo uyabe suzingenise enkingeni ngoba bayakwanisa ukuthi bakuchaye bakubulale ngoba uyakuzitshengisa ukuthi ungubani mina umcabango wami uthi wona asifanelanga ukuthi singenise abantu bethu enkingeni enjalo
sesizwe njalo ukubana awusoze ubambane labanye abathi kube lama coalition ungasitshela nje ukuthi lapho minjani khona
into umbuzo lo into ye-coalition mina ngiwuzwisisi kuhle ngoba nxa ungakhangela ama-elections ethu ukwenzeka kwawo uzafumana ukuthi abantu abayibo abaningi abayi ukuyavota nxa sikhuluma ngama-percentages roughly abantu abavotayo bafika kuma roughly about 40-43% abangavotiyo although bekwanisa ukuthi bangavota bale minyaka ekwanileyo ukuthi bayakwanisa ukuvota bafika 57% they don't bother yikho thina sithi umcabango wethu ngokuthi nxa sisithi thina i-upper i-program yethu ime kanje so sicabanga ukuthi laba abantu abangu-57% abangavotiyo yibo esifuna ukuthi siyenze ukuthi babone ukuthi kungaba into thina esiyinikelayo into engabayenza ukuthi bayivote nothi laba abangu-43 who are divided between izanu lama-opposition parties so i-competition for votes njengomcabango wethu should be about abantu abangavotiyo those are the people who should preserve ukuthi bayivote and clearly ngabe in the last 3 elections or so abavoti because babona bona ukuthi abantu laba abazinikelayo ukuthi bakhethwe ababathandi singabambana labo bantu abangathandiwo abangathandwayo siyabe sisithi kuthiweni manje
hayi kwezwakala ungavalelisa uZulu
ngiyalivalelisa wakoZulu ngiyabonga kakhulu ukuthi ningilalela ukuthi ngilitshela ukuthi i-app izimele ngani
Lo-ke bekungumnumzana Nkosana Moyo, umkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda, i-APA. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Le balaleli i-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave, laku short wave 4930-6065-15460, laku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla uhlelo sicubungula udaba lokuthi uhulumende ufuna kube ngumthetho ukuthi abadlwengula abantwana abaleminyaka elithumi lambili kusiya phansi. Kanye labagogekileyo bagwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamathumi ayisithupha i-60 kuthi abadlwengula ingxengubani bagwetshwe okweminyaka engamathumi amane i-40 ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lo senator Sithembile Mlotshwa we-Matabeleland South yena olwela amalungelo abantwana kanye labesifazana siyakwamukela kuhlelo mhlonitsho
Yabonga
sana. Libona kulicebo elihle yini leli elithethwa nguhulumeni?
Liyinto enhle okumangalisayo ngoba ukudlwengulwa kwabantwana bese kukunengi lapha elizweni nabantu bephuma bengagwetshwanga babone sebephuma phandle kuthiwa sibe senza i-community service.
Kukhanya kuningi ababe kucubungula njengokuthi oyetheswa icala uyathi umntwana uyabe evumile kuye emacansini kumbe athi uqambe amanga ngeminyaka yakhe wayikhuphula
kuyinto enhle ukuthi ukhanga lokhanga lemacele omabili ngoba labafana labo sebe labantu ababarephaya so kungakhangelwa kuphela umntwana oyinkazana kukhangele konke layo umfana ngoba ngokusweleka komsebenzi okukhona elizweni abantwana babafana yibo abakhanya ukuhawula kakhulu ngoba kwalithwani ukuthi bazuza imisebenzi emincane enjengeyokuklina endlini njengani. so bazithola sebe sicakala sebe setyenziswa bedlengulwa ngabo mama ababe bephimpani kwesinye isikhathi abantwana bangamankazana laba babasuke beqamba amanga ngoba besazi ukuthi umthetho uyabavikela kakhulu bese bengenisa abanye abantu endabeni ezingaqondanga kanti bona bebevumile so ukucubungula nakho kukhona kakhulu ngoba abantwana bebangamankazana sebefuna ukuthi ukuye emacansini bebancane kakhulu abasamele ukuthi baqale bavuta
le iminyaka engamachumi amane i-40 kuthiwa la izagoqela abesodomi okungayisiwe umntwana ongumfana odlengulwa ngowesifazane
ngakhulumi ngesodomi kuphela ngabe isodomi ngiyomuntu ongundoda lomntwana ongumfana abakufake bakube sokubala ukuthi omama laba abandlengula abantwana abangabafana bonake abantwana bonaba abanye abazintandane abanye ngokudubeka abanye ngokusweleka lokhu lalokhu bazifica sebedlengulwa ngabomama abakhulu
sisake saxoxa legqwetha umnumzana kucacaphulu kulona lolu hlelo simbuza ngowesilisa omdala owayedlengule umntwana waze wazithwala kodwa akabhikanga wathi umnumzana phulu umthethandaba wakubona kufanele ukuthi umkhulule lundoda ngoba wayethembisa ukuthi uza kuyasebenza londoloze umntwana ozazalwa kanye lonina owayemdlengule ngakho liyananzelela ukuthi udaba lokudlengulwa kwabantwana alucace kuhle njalo kuningi okukhangelwayo
kuningi okukhangelwayo siyavuma and baningi abantwana abadlengulwayo siyavuma funa ukuthi umthetho ukufake kuhle obala ukwenzela ukuthi labantwana laba abangamankazana babekwazi ukuthi bangaze badlala ngomlilo ukuthi bavume into abangayaziyo ukuthi bavumane labazali bafanele babalondoloze baze bafike baba ngabantu abadala ukuze baqalise ukuyocansini so ke uzafika ukuthi even ngathesi khona kokukhulunywayo ukuthi abantwana basesikolweni kabanikwa amakhondom angithi yabona ukuthi kuyabalola abantwana so sikhangela umthetho lo ufanele ukhangele kabanzi into eziningi singaza ke siphonge ukuthi sibabaze sixhakeze izandla ukuthi hhayi sibili baza i-60 years izabenza banga but kunezinye izinto eziningi eziyangazele ezengikhuluma ngazo ukuthi zifanele zikhangelwe kahle ukwenzela ukuthi abantu bahlale ngokuthula ngoba ukuxhokozela kwabantu sebebophisana kwesi sikhathi kungamanga kwekhaliso kuyakwenza ukuthi ilizwe lingahlali kuhle
kukhona okubonakalayo ngabodokotela ukuthi ngempela lo mntwana udlengule
kakhulu especially umuntu omdala kumbe umfana osibili ojwagqileyo azibone sibili ekhiphi izigqoko zakhe beka laphana ephakamisa umntwana omncane kukhona okutshengisayo ukuthi vele kakudingeki ukuthi utho ngicubungulo ezinye izinto vele umenzani asithi ukuthi noma ekuhugile vele wena uthini ngoba wena njengoba elakho ingqondo sezijile kufanele ubone ukuthi lapha le yingozi leyi and umntwana lowo akufanelanga kwenzakala into enjalo and kufanele ukuthi ubone ukuthi uyamvikela
hhayi sibongile ukuzwa umbono wakho imali apha ingxoxo yethu
siyabonga baba
leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Sithembile Mlotshwa owemathebeleleni South yena olwela amalungelo abantwana kanye labesifazane thiyani indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebisilazo kuhlelo lothulwa namhlanje Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobunenge emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla. Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo zodwa abantu labo Babes wodumo kudala inkulumo. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Igama ngu-Chris Gande Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.